Odokotela laba bakhokhelwa ngudokotela Jeremiah Mamba wesibhedlela esizimeleyo esePark Town Hospital esemzini weWaterfalls eHarare. UMamba uthi kuzwisa usizo ukubona inkinga ezibhekana lozulu edabeni lokufinyelela ezempilakahle.
They will get people who can't even afford the service itself. They are not on medical aid.
Sihlangana labantu abaningi kakhulu esibona ukuthi abanelisi sivile ukuzilaphisa, abalamali, abakho ku-medical aid. Kube nzima. Labo bantu bakhoqela abantu asebegugile, abafelokazi, abantu makhaza bonke nje, intandane, abantu abaphila lobugoga, labantu abaswelayo nje, abanganelisi ukufinyelela ezempilakahle. Sabona ukuthi singena lesiphathi.
Service but cannot afford.
Umnumzana Albert Mazula wenhlanganiso yamalungelo ezakhamizi eHarare Residence Trust uthi bamukela leli nyathelo ngenjabulo enkulu ngoba lenzakala ngesikhathi umumo ungamanga kuhle ebantwini.
Ngakhangela khathesi abantu abala mali, abantu bayahlupheka. Yikho ke singakhangela imali ekade ichajwa ngodokotela lezinye izibhedlela, ikakhulu ama private hospital, imali enganelisi ukubhadalwa ngabantu. So nxa amadokotela bezinikela ukuthi bahlole eminye imikhuhlane kungelambadalo, yinto esithakazelelayo leyo, njalo sibachayela izandla. Kutshengisa ubukholwa.
UMazula uthe ngokuqhubekela kwabodokotela bephatheka kukukhathala komsebenzi lokungamanga kuhle kwesimo somnotho elizweni, abantu sebehlala behlukumezekile kakhulu, ikakhulu abasemzini ehlala abanengi, abagcina bebanjwa ngamandla ukuyazama kubosiyazi lamaprofitha ngokuswela imali.
Abanengi ungakhangela kathesi abantu bayafa, abantu kabasenelisi ukuthi baye esibhedlela nxa egula, ngoba kwesinye isikhathi uzwa kuthiwa khona bachajwe ama-10,000 bondi, ama-15,000 bondi. Uyabe ayithatha ngapi umuntu ehola amakhulu 4 noma $5?
Okhokhela lolu hlelo lwesibhedlela sePark Town Hospital umnumzana Barry Muchenje uthi abantu abaningi ngabalalwazi lohlelo losizo lokwelula umzimba ngemva kokwehlela ingozi loba umkhuhlane owe-stroke olwe-physiotherapy becabanga ukuthi bangeke balufinyelela.
Abantu abanye bakwazi ukuthi unama facilities abancedisa lema problems abo. So abanye bayahamba le and bayakhipha iproblem, whereas iproblem is solvable via physiotherapy. Physiotherapy yamadala yabantwana yonke ikhona.
Lolu hlelo lubikwa solaziwa kakhulu ukuthi soluthola abantu abavela endaweni ezijenezo zedolobha leHarare ezifana lemzini weWarren Park, Glenview, Highfields, Brayside, Hedgefield leminye bezophathiswa. Iningi labantu esikhulume labo bathi ngabe iyanda imisebenzi enje hatshi eHarare kuphela, abantu bencedisane. Lolu hlelo lwenziwa ngomgcibelo wakuqala wenyanga, njalo kuqoqwa kuphathiswa-ke ngokuhlola abantu kungelambadalo imikhuhlane enjenge-BP, ichukela, ukunikeza ulwazi lokuphathiswa ngemitshina ye-physiotherapy, ukuhlolwa amazinyo, ukunikeza ulwazi omama abazithweleyo lokunye. Kusukela ngeminyaka yabo-1990 kusiya ku-2000 eZimbabwe lavela laqala ukubhekana lodubo lokulahlekelwa yizisebenzi zezempilakahle ezifundiselwe umsebenzi lo kuleli ngesilinganiso sokungama-92% ekhulwini okuthiwa yi-80% zisiya kwamanye amazwe eziyabe zifundele umsebenzi lapha zikhala ngeholo eliphansi. Lezi zisebenzi kuqela abongi, odokotela, ama-oncologists, ama-pediatricians, ingcwethi zokubelethisa lezinye izisebenzi zezempilakahle. Umumo ube mubi kakhulu ngomnyaka osanda kwedlula lapha odokotela abasebenzela izibhedlela zikahulumende abakhalele umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi kwaphazamisa ezempilakahle elizweni lonke ngesikhathi ilizwe libhekana lokuqhamuka kwezifo ezehlukileyo lapha lalapha ezifana lesihudo se-cholera lezinye. Ingcitshi zezempilakahle zithi uhulumende kumele aqinise umsebenzi wokuvikela imikhuhlane oyi-primary health care lokuhlola kwezifo zingakahlaseli abantu okuthiwa i-disease surveillance, alungisise njalo isimo somnotho ukuze konke kuphathise uzulu hatshe emadolobheni kuphela kodwa lasemaphandleni. Ngimele istudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.